Uthamisa ukuthi ukukhuluma kwakhe into ayebezikhuluma lanxa zizwisiseka kwesinye isibanga, but uyenza kokuthabisa okomuntwana ozanga nthiwa uqamba amanga, ngoba akudingeki ukuthi sonke sibuyele. Kodwa obekusenzakala akumelanga ilizwe liswele awutitsha babo, odokotela, onesi, but ukuthi sonke sibuyele akulincedi ilizwe. Abanye bethu bamele bahlale phandle khona sizafunda okwenziwa ngamanye amazwe, sibe sithatha lokho esikufundayo sikuhambisa sisiye ekhaya. So omunye lomunye ulendawo uloncedo angaluletha elizweni. Le mali ethunyelwe ekhaya iyanceda. Amazwe njengabo-Israel, kuyaziwa ukuthi Israel iyenze kwenzayo kathesi ngenxa yamaJuda agcwele yonke indawo emhlabeni, behambisa izimali besebenzisa amandla balawo ukuthi babe bekhuluma nabo benyikinya, like amaJuda ase-America. Siyazi ukuthi kwezombusazwe baya bephosela, bayafaka izimali zabo balalelwe, kwenzakale abakufunayo.
Nxa ukuthi sikhuluma ngakhonokho sibili, wena awuboni ukuthi ungabuyela ekhaya sibili usithi sokubusa i-MDCT?
Hayi, angikuboni, especially ngendlela la ayenza ngayo, ngoba kakangisuthisi laye ukuthi asikho kufaka u-EVU B ubisele u-EVU A. Yena alakho ukuthi nje sitshintshe, ukuthi ke sibone ukuthi omunye umuntu engayenza njani, but ukuthi bo yena nguyola olempendulo ngezinto zonke angikholwa. But ukuthi nje since ilizwe lethu selivele selivulalekile, so ikuthembela ukuthi obuyayo layo otshintshayo akalamandla anjengamandla aphethwe izano kathesi, ukuthi yebo lanxa i-MDC ingangena ayehluleke, but sikathi sabantu sebelakuthi babelokhu besibatshintsha, simele sibatshintshe size sithole umuntu onguyozayo bangathiwa uyayazi into ayenzayo.
Wena so ngokubona kwakho ungabuyela nxa kuyukuthi susuthisekile sibile ukuthi hayi lapha okwalapha lokwele Zimbabwe sokufanana?
Ukubuyela kathesi sokusuka kube nzima, ngoba kathesi abasela nto yokusithengisela phela ukuthi ekhaya sokukhona. Ukuhamba siphenduka, yebo, but ukuthi ngithi mina ngiyabuyela ngoba into sasuswe ekhaya singafuni, but kathesi ukubuyela sesinabantwana, ingxenya ukuthi ngithi ngiyabuyela, ngiyafuna ukubuyela sibe ngasengiqedile lami, ngasengisiyabhentshena ngiyebhentshene lekhaya, ngibe ngithatha imali zami ngapha ngisiyazisipende ekhaya, but mina abantwana bami ukuthi bazangilandela ngisela shiwa lakho. So for abaningi bethu kathesi esingakwenzayo ukuthi sizabe sihamba siyehlala ekhaya, sihlalahlale siphenduke khonapha lapho esesivele sesiyenze khona impilo, ngoba impilo zethu azange zine, sasuswe eZimbabwe sasingakuthandi, but ukubuyela kwangikhona sokunzima ngoba sesigxililela lapho esikhona.